Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
bona ukuthi abantu bethu balokhu behlukuluzwa kakhulu. Khathesi nxa sikhangela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba lowo kalacala. And sikhangela njalo kulabantu bethu abalokhu behlukuluzwa.
Owake waba ngumeli wezengeza West edalele ephalamende, umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-CCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva okokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edrobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele ephalamende, umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-CCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USikala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanele izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithoniswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTafazwa Mithi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathozozela uDlakela ekubulaweni kukamunyi uNkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje, igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala kalacala.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of December for the conclusion of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi buyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyasikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala uselesikhathi enyiswa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Chiriyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa kakhulu. Khathesi nxa sikhangela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala. And sikhangela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluzwa ngamalanga adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu ephalamende ubaba Honorable Chidakwa uthawe kakhulu ngabantu bezanuPF njalo ngama-security state agents kakhulu. So njengebandla sikukhangela but esikutshoyo ukuthi hayi ongapheliyo kuyadlula.
Uthala uzaphindela emthethwandaba mhlaka-20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Incijilo zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uya kulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane namacala akhe nxa emsula akhululwe imthethwandaba. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela eze-Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanuPF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanuPF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave ikhonferensi yezanuPF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanuPF libandla elibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuzanuPF kulokuthinta impilo kazo.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza kobulawayo uvumelane loChuma.
Media ezingathelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa. Ngithi uhulumende lo mthetho we-access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police u-Inspector Paul Nyathi ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba naye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyoyenza i-interaction kumbe i-engagement la mabandla ahlanganisela i-Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondiso wezokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi wohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisise sibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo seZANU-PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhuzayi Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU-PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano, zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera, yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamatshumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo ukuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esise Harare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi, kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSwale Mgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awula manzi abengcolile engahlanzekanga, yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuneziqinti ezingamashumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impile eqale mhla ka-7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1,400 e-Israel, njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,000 e-Gaza. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Tumaye afa abantu abangalaxala ama-Israelites nama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uthezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idialogue, i-United Nations ngabe iyangenela imisele okuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, sikhangele ele Zimbabwe ebeli thengiselana le Israel, siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iteam iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale kwesinsikhathi ithenga imchine yokuthelezela lokunye lokhu ubona ukuthi ukuza kwenza njani kuza letha ubunzima obunganani eZimbabwe?
iZimbabwe lizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu kuningi lwabantu. Khona ukuthi ngiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abalolutho abalutshwane abaphezulu abalezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka. And bona uma bedubeka udubo lwakhona lwehlisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisi ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlangano ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, exoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyanga.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo World Wildlife Fund for Nature namhlanje igcive umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyomdabu emangweni weWange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoxe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana nazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa amaqhaphozi.
Sesifisa ukuthi sikuyenze ukuthi omama labanye nje thina sithi bahla aswe yiwathe sokhala imizi khona apho emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi, nxa sezama ukuvuselela imiganga, sezama ukuvuselela amaqhaphozi, sezama ukuvuselela dalapha abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo kodwa zile sicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle. Besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yabo, inyamazana zibe namanzi esayidini yabo, then kube lefence ezehlukanisa inyamazana labantu. Amabhawunda zonke amabhawunda kuphela inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona imikhuhlane ezifuyeni iminingi.
Olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usiphila ndawonye lo olinto sokusithuzana ngazihlala le lathi fikele. So noma ulima uyazibuza ukuthi ngizavuna yini, uyakuvuma usuvunile nawe ungakavuna suvuna.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje.
Esikhathini esiningi bathi befika sekonakele, ngoba ungazubiza ukuthi buyanikhathesi kusesikhathathani lamuthi. Esikhathini esiningi awusipho lukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulizini bazibayesikwase sivuna lapho.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhansilini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemkhuhlane ezivele zila eziyithwele yo-foot and mouth labo bani bani. So sokusebenza interaction njani sesiba even intense in terms of ama-zoonotics ngesilungu, ukuthi imkhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana igcine sesimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipo Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana lokungcoliswa komkhathi. So ihlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe ema bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula mahlayana izihlahla kanye lokubhidlizwa incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezo lazo zethule azo imibono cede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chiswasvanda.
What
umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu etsholotsho laseplumsi kodwa uJames sounds uthi ke ikhezi nele esalele layo asizwe imbali yakhe ngamafitshane
bizo nguJeffrey Moyo ngizalwa endaweni yaseGalawupa ekhezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapa ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010
Selamadlalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba, amadlalathi asengu-5 kuhlanganeke nama-collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela, akukho lapho engithola khona usizo.
Sengizingelwe kusukune nini bo. Sengiphila njengenyamazana manje. Bimba, bimba, wethu sibambi, sampaba yezamo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani
ngumashini Sibanda owendolwane Super Sounds yes ngangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngikubeka nje kusiba clear ngingumlandeli kaMartin umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka Antwam yindoda esiclose kakhulu bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetholoshwa from Thokozi Sindlovu then abanye nje siyahlangana ngalokho siyabe sihlangana ngakho siphinde sisuka siyehlangana futhi mase sidingayo
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangisinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds ungakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Bese sijibilika ngomdube werumba ovela ku JM Sounds. Uye bese la ukuthola what's up? Oh, Friday. Mpena sote ete gini longe, ikamra mweza chisa spanda.
Jacob Townsend.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwengumeli wezengeza West edala lephalamende umnumzana Job Skala. Singake hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele phalamende umnumzana Job Skala owebandla liphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Ukhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.